Ikhansili leyasungula ngolwezi nyakenye ukuvalela izakhamizi ezingahlawuli ngemfanelo imali yamanzi loba umemetheka umkhuhlane wohudo esabelweni seMathebelele North ikakhulu eWange. Umnumzana Dambiza Zivayi, omunye wabahlali, uthi ingcekeza ebangelwa yikuswelakala kwamanzi ezindlini eziningi yiyo ememethekisa umkhuhlane lo.
Bengavala amanzi ngesikhathi esinje siyakwazi ukuthi silohlupho ezimali, but lawa abathengisa ukuthi i-concern esilayelwe umkhuhlane lo ukuthi ungasela amanzi siyakhonisa ukuthi sinemethe then njalo indawo lethu lezi yethekele ezibuya eziningi. So siyacela ukuthi i-council ibone ukuthi amanzi abantu bonke bayazuza amanzi, amabhawuza okungela amanzi bekhanye bayafaka amabhawuza ngesikhathi.
Amazwi esakhamuzi lesi agcizelelwe njalo ngumgcini sihlalo weVictoria Falls Combined Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo, othi kufuze ikhansili ibe lozwelo kuzakhamizi kuvulwe amanzi ngoba kunje izambuzi eziningi kazisebenziseki.
Asiyacebisa ukuthi ikhansili ibe le temporary relief until such a period leyi eyomkhuhlane lo memethekileyo udlule. Ungadlula sesikwazi ukuthi ayasela hlupho olunje, siza i-council ingabuyela kunoma routines ukuthi bevala ukwenza ukuthi izakhamizi zibe zibhadala isikweletu. Ngoba uhlupho esingaba lalo yokuthi singayenza umkhuhlane wekhora umemetheke kakhulu salokhu abantu nxa kuyukuthi bavalelwa amanzi ngoba baya bengasakwanisi ukuflasha, baya bengasakwazi ukuthi begese imiganu, baya bengasakwazi ukuthi kumbe bewatshe izigqoko.
Phezu kwembangela yokuvalelwa amanzi, okhokhela inhlanganiso yokuhlanzeka e-Women's Voice, unkosikazi Loveness Nyoni, uthi okunye njalo okwenza isigaba lesi sihlaselwe ngumkhuhlane wohudo yingcekeza ekhona emakhaya kanye nasegangeni ngesizathu sokuba iningi elihlala emikhukhwini kalilazambuzi.
Loba kuthiwa amanzi kawakho, kudala sasihamba lamakhuba sikugebhu enza ingcekeza uvale. Ngiyevo ukuthi usuchile ingcekeza leya ngiyomuntu omdala, ngiyabantu vele abagula abalemkhuhlane lo khona vele omhlaba ulama disease wangkhona kubuya ama green bomb ahlale impukane lezana azizajura wona ziyangena kuphela. I-cholera ayilama airvents.
Kodwa ephendula kulesi sikhalazo sokuthi amanzi avulwe ezindlini kuhlanzeke, usika lukhulu waleli dolobho umnumzana Ronnie Dube ucine ngelokuthi abasoze bevule ngesizathu sokuba izakhamizi zikweleda izigidi ezedlula ibhiliyoni yemali yakuleli.
Kunzima kakhulu lathi ukuthi sisebenze nxa abantu bele mali engaka le ngoba ama-chemicals amanzi siyathenga sisebenze ekhansini siyabhadala kungaba lama pipe afileyo kufanele siwa repair. Liyabona izimota zecouncil ziyagijima phansi phezulu zilanda amasowa besi siyabe sisebenzisa yona leyo mali. So kuba nzima ukuthi sithi sivume ukuthi izakhamuzi zingabhadali. Engingakukhuthaza ukuthi olesikweleti esimehlulayo abuye ecouncilini azoyenza i-arrangement yokuthi engabhadala njani.
Uhlupho lokuswelakala kwamanzi okwenzakala edolobheni leli kuyimvama njalo lakwamanye agoqela koBulawayo kanye leHarare. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuze umkhuhlane lo owaqala ngenyanga kaMhlolanja nyakenye uphele, kufuze abantu bethole amanzi eneleyo njalo ahlanzekileyo. Ngokutsho kohlangothi lwezempilakahle ngolwesihlanu, umkhuhlane wohudo lolu ubusubulele abafika phose amakhulu amahlanu 496 njalo waba njalo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 22,356 begula lomkhuhlane. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.